Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Angenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 uNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
khanya abantu okuminyanini sibile esiminyeminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lowo xa kulokhu kuyenziwa esiminyeminye awusozuphele njalo uzabhidlisa imiphefumulo yabantu abaningi.
Abohlangothi olubona ngezempilakahle kwinhlanganiso ye-World Health Organization bakhuthaza uzulu ukuba engahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela i-COVID-19 akhona eZimbabwe.
Sala sivalela amanzi. Basivalela amanzi abasitshelile sizathu ukuthi indaba besivalela amanzi. Aphala sitshele ukuthi kule-COVID. COVID engithi sihlale sigeza izandla nsuku zonke kodwa amanzi asiwathola.
Zithwele amagabha avuzayo izakhamizi zeGwanda ngodubo lwamanzi kulandela inyathelo lwabezinwa lokuvalela umanisipala waleli dolobha amanzi ngenxa yesikwelete. Ababalisi bemaphandleni bathi baqalisile namhla ukuqeqesha abanye abafundi ikakhulu labo abazabhala imihloliso lonyaka besebenzisa ubulembo be-internet. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abohlangothi olubona ngezempilakahle kwinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization bakhuthaza uzulu ukuba angahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela i-COVID-19 akhona eZimbabwe ngoba lokhu kungadala eminye imikhuhlane emzimbeni.
Abe-World Health Organization, WHO, bathi lanxa inani labantu asebehlaselwa yi-COVID-19 lisehla kancane elizweni, abantu bengayekeli ukulandela iziqondiso ze-COVID-19 lockdown, lokungephuli umthetho behlaba behlanganisa amajekiseni awe-vaccine. Ekhuluma kuhlelo lokufundisa intatheli zindaba nge-COVID-19 emhlanganweni webulenjini owe-Zoom, oqoqwe ngabenhlanganiso yokwethulwa kwemibiko e-Gender Media Connect Zimbabwe, umeli we-WHO elizweni ebona ngehlelo eziqondane legciwane leli, uDokotela Lincoln Charimari uthi ilizwe lokhu liphakathi kobunzima balolu bhubhane. Oqhubeke ethi inhlanganiso yakhe isivumele ukusebenza kwamajekiseni amahlanu eZimbabwe kodwa asebenzayo kwamanje mane abalisa iSinovac, iSinopharm, Covaxin, leSputnik, elesihlanu eleJohnson and Johnson alikabi khona elizweni. Emizameni yokumelana le-COVID-19 izweni, uhulumende weZimbabwe uqhubekela phambili ngeziqondiso ze-lockdown okwesikhathi eside emizameni yokumelana lobhubhane lolo. Kusenjalo, ikansili yakoBulawayo imanyene logatsha lwezempilakahle kanye labezomvikela abeZimbabwe Defence Forces kusukela kusasa kuze kuyefika olwesihlanu bakhangelele ukuqala uhlelo lokuhamba behlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 a vaccine eCowdrey Park leMganwini. Umabhalane wekansili yakoBulawayo uMnumzana Christopher Dube ukuphela umbiko lamhlanje ethi lolu hlelo luyaqhutshelwa eCowdrey Park, hlalani kuhle consortium office leMganwini Food for Less Shopping Center phansi kohlelo lwabezomvikela lokusebenzelana loZulu. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uSiphicamfundo Solwayo Ngwenya uthi isiminyeminye esikhona ezweni yiso esesidala ukubana umkhuhlane ungapheli.
Awunye njalo sikuxwayisa khona lokhu ekade sikhuluma ngakho endabeni lezi ezemfalezi ukuthi abanye selilokhu eliminyana khanya abantu hayi okuminyanini sibile esiminyeminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lowo xa kulokhu kuyenziwa esiminyeminye awusozuphele njalo uzabhidlisa imiphefumulo yabantu abaningi. Yikho engakuxwayisa amahlaba ezulu konke khonokho esakukhulumayo kwama-face mask lokugeza izandla lokungahambihambi nje yikho nakuqakathekileyo.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efi Ncube uthi ngesikhathi se-lockdown amalungelo oluntu ayephulwa okudlulisileyo.
Nge-lockdown yokuqala uhulumende wathembisa ukuthi amalungelo abantu azahlonitshwa, sabona amalungelo abantu engahlonitshwa. Watembisa njalo ukuthi uzalungisisa lokho abantu ababekhala ngakho, kodwa namhlanje amalungelo abantu asehlukunyezwa vele endaweni ezihlukahlukeneyo zelizwe.
Okwamanje asebehlatshiwe ijayiseni yakuqala yokuzivikela kuleli gciwane bebese bephezu kwesigidi lengxenye 1,654,112, kuthi asebehlabe ngokugcweleyo sebephosa bafike inkulungwane ezitoba mnembili 779,229. Uhulumende uthi lokhu ethenga lokwamukela uncedo lwamajekiseni ukuzivikela ku-COVID-19 awe-vaccine ngenjongo yokuhlaba abantu abedlula izigidi ezilishumi 10 million ukuze eleZimbabwe livikeleke abayithi i-herd immunity. Ngeviki edluleyo uhulumende uvumile ukubana umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine usubasinda, ngakho ke sebenxuse abenhlanganiso ezizimeleyo lamankampani ukuthi babancedise, kodwa besebenzelana labogatsha lwezempilakahle. Lolu daba silolotshelwe ngu-Anastasia Ndlovu, lalubalelwa ngu-Praxedes Jeremiah.
Kele amagabha avuzayo izakhamizi zeGwanda ngodubo lwamanzi kulandela inyathelo lohlangothi lukahulumente olubona ngomsebenzi wamanzi olweZimbabwe National Water Authority izinwa lokuvalela umansipala waleli dolobho amanzi ngenxa yesikweledi sesigidi phose esimbili zamadola i-$193.2 million. Lokhu kuza ngesikhathi leli dolobho lilwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Izakhamizi sezibanjwa ngamandla okusebenzisa amanzi angahlanzekanga okulakho okudala eminye imikhuhlane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhonale eGwanda.
Abahlali beGwanda badla amalahle ngokuvalwa kwamanzi besithi lokho kubafaka engozini yokubamba imikhuhlane enjenge-COVID-19, isihudo leminye. Ngolwesine weviki edluleyo impompi zivuke zomeqha, umansipala wabikela izakhamizi izolo ukuthi lokhu kudalwe kuvalwa kwamanzi izinwa ngenxa yesikwelede. Lokhu sekudalwe ukuba izakhamizi zibuthane ngobuningi lapho zisika amanzi ezikotsho lasemfuleni okulakho ukudala ukumemetheka kwe-COVID-19. Kutsho unkosikazi Betty Spanda esinesakhamuzi seGwanda.
Into leyo yasukela kudala vele, hlala sivalelwa amanzi. Basivalela amanzi abasitshelile sizathu ukuthi indaba besivalela amanzi. Aphale asitshele ukuthi kule COVID. COVID elithi sihlale sigeza izandla nsuku zonke, kodwa amanzi asiwathole. Ikhansila bakhulumisane labezinwa, thina singena indawo bakhulumisane indawo udubo labo baqedelana.
Okungamazwi asekelwe ngesinye njalo isakhamuzi seGwanda unkosikazi Yvonne Zulu.
Siyahlanzeka njani nxa kungela amanzi? Njalo abantu kuya kuthiwa akumelanga sibuthane, kathesi kodwa khangelani ukuthi abantu babuthene njani ngendaba zokuthi akulamanzi. Abantu kho lapho abathola khona i-corona khona.
Ukhansila kwa-ward 9 umnumzana Thulani Moyo uthi ubhote ngedolobho wazibonela ngawakhe ingozi ekhona ngenxa yokuswelakala kwamanzi.
Lapho kulamabholos khona kuminyene, abantu bathwele nzima, namamaski bayatshile abanye. Indaba le yalimaza abantu beGwanda le, abantu bayalimala. And abanye abantu bakhe emtshabeza amanzi, untreated water, abanye as far as amabhopomen.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi umasipala kala mali kungakho sebecele umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni. Umnumzana Bednico Ncube uthi angenele kulolu daba.
Sesikazele sinomani, sesicele abadala through the Ministry of the PTC laye eyidlulisela phambili kubo babo uNcube khona ngalo. Isimo sibi, akula sibili ukuthi ngathi kule mali from our finance department ekhona yeyokuthi sihamba kade sesiyebhadala inxenye ngo-5 kuyake kulamanzi. Bear with us, simelele i-response ezavela ku-Minister of State.
Udokotela omkhulu esiqintini seGwanda umnumzana Blessed Gwarimbo uthi ukuswelakala kwamanzi lokhu ngalesi sikhathi se-COVID-19 kuyingozi njalo kulakho ukudala ukuqhamuka kwesihudo kuleli dolobho ngoba iningi labantu selisebenzisa amanzi angahlambulukanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ababalisi bemaphandleni abakumanyana we-Almagamete Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ bathi baqalisile namhla ukuqeqesha abanye abafundi ikakhulu labo abazabhala imihloliso yabo lonyaka besebenzisa ubulembo be-intanethi ukwenzela ukuthi bengasaleli emuva kwizifundo zabo. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo uMnumzana Taungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi bayalamukela leli nyathelo njalo labo njengohulumende baphakathi kokuphathisa abafundi ngemitshina yokusebenzisa ezifundweni zabo. Isiphathamandla se-ARTUZ uMnumzana Mduduzi Jovani obefundisa abakusifundo sikagrade 7 lo-grade 6 kwezokulima namuhla usichasisela okuningi ngalolu hlelo kanye lengxaki ezibhekane labantwana abasemaphandleni.
Aba-online lessons aqalisiwe ikakhulu infact last week ngolapho kwa-implementwa khona ufoni wamagrupu abantwana befaka kuma-lessons abo khonapha ama-other subjects ama-practical subjects yokucreate ama-groups abo then abanye ama-language abo create ama-groups abo ukuthi uqalisile kuhle sibili but i-challenge khona ngokuthi abanye abantwana kabakhwe ngenxa yokuthi inethiwekhi kumbe ikwakusesa amafoni kubazali because abantwana abaningi basebenzisa ama-gadgets abazali njalo futhi into yangikhona ngokuthi umzali uhamba lefoni yakhe i-challenge khona ngokuthi umzali uhamba lefoni yakhe lapho kuya kuthenga khona ama-lessons nginginforce ukuthi siwayenze after umzali esephendukile emsebenzini but for the inter ngiyothi mina ngikhakisami last first day and I've seen progress as a teacher as an agricultural teacher I've seen progress kukhalisa ngo-6 o'clock sishayise ngo-8 nabaqana sesenza ama-revision nama-discussion there abanye manje basalela khona ngenxa ye-network ngapha ematown lapho kule network coverage right ku-right but we are using WhatsApp of which is umzali kumayele WhatsApp lokhu iyakwanisa uku-accessa kulema WhatsApp and school njalo nje ama-challenges i-network ngapho wani kuyahlupha khona but I think the thing is going to improve the situation and just sitting there.
Abantwana ebaqophileyo ngabe emaphandleni kuphela kumbe laba emadolobheni?
Yeah, ilokhu zakhanya iphela kakhulu ngathi almost 80% zama-learners prefer i-WhatsApp ngabona yinto isiduma but abanye babe accessa ama-lessons abo through abalama-emails balokhuza ngama-emails besendela ama-emails besenda ama-assignments abo kuma-emails bekhuma-teachers abo kunezinye izifundo ezifuna ukuyintrodusa kubo-Facebook and like lokhu lakho ilokhu zayehlukile but iningi langikhona ikhanya kanti lokhu zaku-WhatsApp then isigaba esiyayi-participatory kwindakulo kuzaleyo it's almost ngathi mina i-50% ekhona le e-participatayo abaningi kwangikhona ngathi almost 40% ngabe challenge ama-bundles and like when we're communicating with other teachers in rural area they see the other colleagues they see how what are going on abakwanisa ukuthi access because of the bundles and like abona namagadgets angikona asikela kuma rural but some of them in rural areas but participate njalo futhi namona le electricity yokuzotshagisa amafoni and like kumbe ngiyele i-challenge maybe so kuyabe sekufuna ukuthi ku-improve kuma rural areas kube ne-solarization electricity lama Wi-Fi ayintroduce esikolo ukwenzela ukuthi abantwana ba-access ilokhu through what besebenzisa i-Wi-Fi but in urban areas hayi i-Wi-Fi is down there so abantwana abakwanisa uku-accessa utitsha uyahamba ku-Wi-Fi khona ukugede labantwana la bantwana bafuna uku-access ilokhu zabo babuye around khonapho periphery yangikhona basiba-access but our Wi-Fi.
Lo uMnumzana Mduduzi Jovane isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe esixoxelayo esegokhwe. Somele weZimbabwe kwele Botswana sazise ukuba usuguquka umsebenzi wabo ngenxa yokumemetheka kwe COVID-19 kulelo lizwe bekhuthaza ukukhulumisana ngenkundla zebulenjini kanye la kumakhale khukhwini.
Obana ngokwethulwa kwemibiko esigodlweni lesi eHaveron, umnumzana Francis Chimina utshele umsakazo weStudio 7 ecingweni ukubana elinye lamanyathelo abalithathayo ngelokwehlisa insuku zokusebenza besuka kwezinhlanu besiya kwezine ngeviki ngenjongo yokwehlisa ukuthelelwana lula kwe-COVID-19. Ngesikhathi sisiya emoyeni, uChimina ubelokhu engakaphenduli umbuzo weStudio 7 ukuthi linganani inani labeZimbabwe abahlala kwele Botswana asebetholakale bele COVID-19. Embikweni owethulwe ngabo ofisi yomeli weZimbabwe eBotswana bathi abadinga uncedo lokusa othandekayo owemuli ukuba ayingcwatshwa ekhaya esuka elizweni lelo kuzamela bathumele amaphepha adingakalayo besebenzisa ugwalo lwebulenjini i-email kumbe njalo umakhalekhukhwini enkundleni eye-WhatsApp kunombolo ezithi +267 7196 7240. Ingwalo ezidingakalayo nxa umuntu efuna ukuyabeka owemuli ekhaya zibalisa ugwalo olwazisa ngemfa, i-death certificate, olokuhambisa i-passport, ugwalo olutshengisa ukubana umufi kabulawanga yi-COVID-19 kumbe umkhuhlane ongathelelwa abaphilayo abamthwalayo. Kudingakala njalo ugwalo lokuba lesiqiniseko sokuthi isidumbu sivikelwe ukuba singawonakali sisendleleni, kuthi lalabo abayabe bebulewe yi-COVID-19 kuyabe befakwe ebhokisini elingavulekiyo ele-zinc hematically filled coffin. Lezi ngwalo kumele njalo zithunyelwe kuhulumende weleBotswana. Okwamanje uhulumende weleBotswana uthi inani labantu asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 seliwunkulungwane eziphezu kwekhulu 106,690. Leli gciwane labulala abaphezu kwenkulungwane lengxenye 1,569. Iningi lezigodlo zabameli bamazwe abo kwamanye amazwe emhlabeni jikelele asethethe manyathelo manye ukusebenzela ngasemakhaya bekhetha ukusebenzela uZulu ngengwalo ezehlukeneyo langenkundla ezisihlukeneyo besebenzisa ubulembu ngama-email kumbe enkundleni zabo WhatsApp lezinye emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula kwaleli gciwane. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland eMelika, ngingupraxedis Jeremiah.
Namhlanje sihlaziya ukukhuphuka kwenani lasebefunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe ngalezi nsuku, ikakhulu kuhlasela ngolaka umkhakha omutsha we-Delta variant. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, le Senate lakwele Melika sebesungule ingxoxo yokwethulwa kohlelo lokuhlenga ilizwe olubiza i-trillion eyodwa yamadola, $1 trillion.
ekuhlaleni kwaleli dali okungajayelekanga kuyisonto izolo. Ezinye iziqinti ezedolobheni leSalt Lake City esigabeni eseUtah zibhekane lomonakalo omkhulu ngemva kokukhwaza ngolaka kwezulu eline zamcholo elize lesavunguzane izolo. South Korea libike ukubana kalikacabangi ukubana liphathe njani uhlelo lwayo lokusebenzelana labebutho lakwelemelika elizweni lelo. UKim Yong-shong, udadewabo womkhokheli weleNorth Korea uKim Jong-un, uxwayise ukubana ele South Korea lingaqhubeka ngenhlelo zalo zokulolonga abomanyano webutho lalelo lizwe lelemelika kuzahle kudilize yonke imizamo yokwakha ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omathathu. Tunisia yazise ukubana kulamajekiseni angaba yisigidi esisodwa lengxenye awokuzivikela ku-COVID-19 awe-vaccine avele kwele-Italy. Ngolwesihlanu leli lizwe lamukele amanye njalo amajekiseni awe-Moderna avele kwele-Melika. Kunje ele-Tunisia selilahlekelwe ngabantu abangaba zinkulungwane ezingamashumi amabili bebulawa yi-COVID-19. Ukutaza abantu balelo lizwe ubana bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine ngemva kokwamukela izigidi ezimbili zohlobo lwamajekiseni awe-Sinopharm avele kwele-China. Kulesithembiso sokuthi amanye njalo ayeza kusikhatshana isifitshane esilandelayo. Kunje leli lizwe lilenkulungwane ezingamakhulu edlula amabili alengxenye 256,328 asebehlole bafunyanwe bele COVID-19. Leli gciwane labulala abedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3579.
Uzulu ukhuthazwa ukunakekela impilakahle yakhe ngokusebenzisa indlela ezilula zokuzivikela emkhuhlaneni ngokuhlomisa umzimba ukuze uzivikele wona wodwa kulokumelela ukudinga usizo lokwelatshwa umuntu esegula. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle zithi indlela yokuzivikela ekubanjeni yimkhuhlane etshiyeneyo ethiwa yi-functional medicine indlela okumele ifundiswe uzulu wonke nje ayizwisise ukuba edinge uncedo. Enye yalezi ngcwethi udokotela Nyara Ibhaweni uthi lokhu ngokunye okungaphathisa kakhulu ukuba abantu benqabele imkhuhlane ngokukhetha ukuphila benakekela umzimba kakuhle.
The importance of it is that
le indlela esekela umzimba kundlela onganelisa ukuselapha usebenzisa nje esikutholayo empilweni sokuzonke.
Umnumzana Tinashe Mkape oyingcwethi kwezemvelo ezisetshenziswa ukuphathisa umzimba okuvela ezihlahleni loba ezingadini ama-herbs uthi abantu bengakhangeleli phansi impilo ababephila endulo lapho kwakusetshenziswa ezemvelo ezijiyeneyo ukuvikela imikhuhlane kunye lokwehlisa inhlungu enikeza umzekeliso wamazinyo okwakule ndlela kusukela kudala zokuwanakekela.
Thina ngapha esintwini sile mithi encedisa ukucupha ama mouthwash, siphinde sibe le mithi eyokuqinisa amazinyo kumbeni yokuqinisa lensini ama gums. Siyakwazi ukuthi abanye bantu sikuba nemikhuhlane efana lama bleeding gums, sometimes umoya oyabonga ungacazi oyabuphuma emlonyeni, imithi yesintu yakhona ukuthi ikwelaphe lokho.
ngoxo yethu labodokotela kuzifo ezitshetshiyeneyo bathi udubo olukhulu ikuphuza kwabantu ukuyahlolwa lapho behlelwe zinhlungu umzimba ucine usehluleka ukuzivikela bethi ukuvikela kuvele kwedlula ukumelela ukwelatshwa ingcwethi ezibona ngokudla okwakha umzimba lokuhlomisa umzimba ama-nutritionist bathi ukudla nje okulungileyo yikho okuqinisa lokuvikela umzimba njengokuchasisa kukankosazana Shelley and Mpofu.
Udle umganu wakho ule carbohydrate, protein, fat, vitamins and some minerals and water.
Abanye esikhulume labo bathi imithi yama-herbs bayisebenzisa lapha nalapha kusiya ngohlobo lodubo ababhekana nalo noma bethandabuzile ke ukukhuluma emoyeni kodwa abanye ikakhulu abasakhulayo bethi abakaze beyizame ngoba bengayethembi.
I don't trust herbs and would rather go to a doctor instead of.
Njengami limithi angiyisebenzisi ngikhetha nje ukuya kubodokotela. Bakulezinsuku
ingcitshi zithi ama micronutrients lawo atholakala kudleni esikuthola kalula nje okungamelanga sikukhangelele phansi okwengezelela amasoja omzimba okufana lempida enjengabobhobola olude isitshwala senyawuthi lokunye ukudla okunjengenhlanzi amazambani ezithelo impida imbambayila lokunye okunjalo lakho kuphathisa kakhulu odokotela bathi impila kahle yomuntu ingathuthukiswa ngokuba nomkhuba omuhle wokuhlala ke behlola umzimba wabo bevakatshela kubodokotela uba behlolwe kuhlolwa ke kuhlanganisela namazinyo omama labo bakhuthazwa ukuhlala behlolwa ukuze imikhuhlane enjengemvunguzane yebele loba eyomlomo wesibeletho ingabonakala kusesemaduze ilakho ukwelatshwa kulokuza nxa isiletha inhlungu zomzimba. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Zemidlalo abenhlanganiso yabaqeqeshi bomdlalo wenguqu yeZimbabwe Soccer Coaches Association bakhuthaza bonke abaphathelane lalomdlalo ukuba behlatshwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni weCOVID-19 ukuze ezemidlalo zivunyelwe elizweni. UJoseph Njanje usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Iziphathamandla zeZimbabwe Soccer Coaches Association iziska emhlubulweni wakoBulawayo zibe lomhlangano leziphathamandla zenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni yeSport and Recreation Commission esukwini ezidlileyo zidinga ukuchasiselwa ngokuphenduka kwezemidlalo zona ezimiswe ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeziska koBulawayo uMorris Mkwiti uthi abaphumela kho emhlanganweni lo yikuba kumele abantu bonke bahlabe ijekiseni ezokuvikela emkhuhlaneni weCOVID-19 ukuze kwehle inani labantu ababanjwa umkhuhlane lo.
Thina abokhotha bebhora sikhuthaza ama players wonke ukuthi behambe bevaccinate ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ukwenzela ukuthi lati sibuyele ebhoreni ngokuphangisa. Kutaza wonke umuntu othanda ibhora lama players labokhotha lama administrators lokuqhakathekile kwenzela ukuthi umdlalo wethu ephambili webhora.
Linkuthazo evela kuhlanganiswa eziskayiza ngemva kokuba inhlanganiso yePremier Soccer League la yamaqembu adlala kusigaba saphezulu ukuba kuthi kufika ngolwesibili mhlazi intathu kuNcwabakazi abe esehlabise abadlali lenkokheli njengengxenye yemizamo yokuba amaqembu abuyele enkundleni nxa ingathola imvumo. Inhlanganiso yePSL ikhangelele ukuba iqedise imidlalo yenkezo yeChibuku yona yamiswa iphakathi laphakathi iphinde njalo iqhube imidlalo yeLeague. Imidlalo yeLeague icine ukudlalwa kuleZimbabwe ngomnyaka ka-2019 njalo nyakenye kwehlule ukuba idlalwe ukungabi khona kwemidlalo yeLeague ngesinye isizathu esiphiwe ngumqe kwethu iqembu lesizwe uDraft Golo Garufic njengembangela yokuba iqembu lama Warriors lingaqhubi kuhle komncintiswano weChan kanye lowe Khosafa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo ngimuchoze
njani lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngisithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kwelunye uhlelo lwethu oluka 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngoku
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.